Ya njengani ngiyafike eHarare bekukhanya kusuka kubhizi nje ngoba lapho kade ngihlala khona banjele ukuthi sengifuna ukuthi ngi-extende ama-days ami okuhlala bathi kena sekugcwele bekugcwele for 3 days bazama ukufonela amanye amahhotela nabo bathi kugcwele so kanyani nje kule activity uyahlangana lamakhiwa lama-china lamandiya wonke umuntu nje eHarare yamthola la ehamba lequla lakhe lamakhiwa echasisa lokho nalekhana so maybe bayakuthatha seriously ukuthi iZimbabwe is open for business ngoba khanya kani nje kuphonga ukuba bhizinyana nje maybe abanye abantu bayabona ithuba ukuza manje ukuthi iZimbabwe nje indawo engani iyathanda yona ngamakhiwa but izesesaba into ezinezenza kuyo indigenization nani so it looks the place looks busy so ukuthi kuzaphumani lapho-ke sesizabona ngokuya kwesikhathi
bakhona abathi bona nxa kuyukuthi uMnangagwa uyanqoba kukhetho lokho kuzenza ukubana ayamukeleke ngamazwe entshonalanga ubona kungaba yiqiniso nxa ukhangele okwenzakalayo
ye i-problem uMnangagwa alayo okwakathesi i-problem ye-legitimacy of course abantu bonke bayathaba ukuthi wakhipha umgabe but sekumele ukuthi laye ezikunyele ama-election egezise kumbe ezikline ngendlela angena ngayo ngoba wahluphuna umbuso kawuthatha ngama-election so ukunqoba kwakhe kungaletha i-stability ngoba kathesi abanye abantu bayefuna ukufaka imali sesebezizi but ngoba le-election indoda le edliwe ungene omunye umuntu kuzehamba njani so I think kuye i-election iqakathekile ngoba one izakunika i-confidence yokuthi kuthiwe uwinile for sure uselibusizele Zimbabwe but izamnika laye ezinye i-5 years azabebusa angayenzi ama-policy so he's desperate ukuwine i-election he's desperate ukuthi i-election yakhe eyiwine ngendlela ongasoze kube le ndlame ongasoze kube le dispute kuze le dispute okuthiwa uqilile but ekwenze nje kube ngani uwine normal so he's returned iZimbabwe to a democratic process okuyinto okuzaba yi-challenge kuyo ngoba kungenzakala engawini kungenzakala kungabi lo yi-1 owinayo kube le GNU kumbe kube lama runoff and obviously ngoba le runoff yabe sekwazile esansi ukudliwa you'll be forced to use i-methods azaziyo ukwenza ukuthi abantu bemvote
nxa uqathanisa umongameli Emmerson Mnangagwa labamphikisayo abafana loChamisa ubona ungani ngowuphi ongahuga abamabhizimusi nxa ukhangele okwenzakalayo kathese eHarare
well kuzaba nzima ngoba I mean uChamisa usakhula uzadinga ukuthi angathatha umbuso ebe labantu abamsekelayo abaningi ulakho la ukuthi ehuga abantu ukuthi bebuye ngoba bevele ekhuluma ngokuthi mina iZimbabwe kumele ikhululeke uMnangagwa ukanti laye ulabantu bakhe avele ebazi asebenza la kubantu oRussia sebebuye eZimbabwe oChina sebebuye eZimbabwe so bonke bobabili balawo amathuba okuthi belethe behuga osomabhizimusi because I think osomabhizimusi bafuna ukuthi nxa befake imali yabo bebekwazi imali yabo i-safe bebekwazi ukuthi akusoze kube le policy ezathi nxa ule property eZimbabwe singikahulumente so i-expropriation ye-land without compensation ama-indigenous policies yona lawo ama-policies ayenza umuntu afake imali yakhe eZimbabwe engakwanzi ukuyithatha kathesi umuntu ole-investment eZimbabwe imali eZimbabwe yashoda nxa ule 5 million yakwesebhenki eZimbabwe awenelisi ukuthi ithathe i-profit yami ihambise kwamanye amazwe sistaki khona banezimbabwe so anyone ozakhanya eletha inguquko kwezomnotho eletha inguquko kwezokubuswa kwelizwe ulakho ukuthi ehuge osomabhizinisi ngoba iZimbabwe lilizwe nje elithakazelelwa ngabantu abaningi linokuthula linabantu abafundileyo njalo lilawo ama-minerals lento zonke nje indawo zokulima nendawo ezinhle nje ezingahuga bosomabhizinisi.